Umnangagwa wethule amazwi la namuhla eNational Heroes ekhaya eHarare ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe njalo kubekwa uambassador Johannes Thomana oyemelele Zimbabwe kwele Democratic Republic of Congo lo retired Commissioner General Milton Tsiziba obeyisiphathamandla kuhlangothi lukahulumende olukhangelane lentilongo eZimbabwe. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu embuthwaneni lo ukuba kumele uZulu avotele ibandla leZANU-PF ukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Alingeke libuswe ngabathengisi ababelandela abantu ababesincindezela. Ngeke kwenzeke lokho, lezi zinqumo amaqhawe ethu athi uTomana lo Siziba ababesimela.
Umnangagwa uthe ibandla lakhe yilo lodwa elingavikela eZimbabwe ekubusweni ngabamhlophe, athi bafuna ukuphenduka eZimbabwe nxa kungavotelwa amabandla aphikisayo. Uphinde wasola izijezo zomnotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga agoqela eleMelika, eleBhilitani lamanye akumanyano we-European Union. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Osalo Siziba, usola amazwi kamnangagwa esithi ibandla leZANU-PF yilo elilabathengisi.
Engawubuza ukuthi yiwapi amaphapheti kuzakala ukuba nomnotho welizwe uyatshontshwa manje kwakule gold mafia yiZANU-PF. Ezibhedlela kulamithi yiZANU-PF. Imgwaqo ifile isigamba zodwa yiZANU-PF. Akulamanzi yiZANU-PF. Abantu badubeka yiZANU-PF. Amasotsha ahola imali engathengiyo thanks to ZANU-PF. Amapolisa ahola imali engathengiyo. Amateacher. Uhulumende kajamisa uSimpu uthe wona uzabuya uzokupha abantu amatatu dizi kumhlabathi.
Lokhu kusekelwe ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Herbert Jamuka.
Lawa ma elections ayabonakalisa ukuthi iZANU PF yiyo izawina kuma elections, but iwina ne rigging strategy because ungakhangela kwamanje iZANU PF say deploy abantu like bofazi bo heritage bahamba bebetha abantu abadala. Abantu abadala bayashayiwa ende bayalimala, imizi iyatsha, abanye bayabaleka imizi yabo. Nendaba yeparty yeZANU-PF because yona ayifuni iopposition.
Usenjalo abakuhulumende lomdeni kaThomana lo Siziba bathi ilizwe lilahlekelwe ngamaqhawe abelwela uZulu. Umnumzana Chingadube olilunga leZANU-PF njalo okudalela Central Committee uthi uSiziba owalwa impi yenkululeko ekuZipra wayeyindoda emadodeni.
Usiziba yila majaha abuya ngama-70s eZambia. Bathe befika laphana bayesokulungiselelwa umkhokheli inkomo into owawuthiwa yi-turning point. Sesithe sezidiniwe kube sitshayana sicatshe, so kumele sitshayane fair lamayikho ke bathi befika bona ngeniswa ku-academy okuthiwa yikohima eZambia.
Indodana kaSiziba umnumzana Peter Siziba ubonge kakhulu umnangagwa ngokunikeza uyise isicoco seqhawe lesizwe. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Divine Hobe uthi kuqondile ukunanza amaqhawe elizwe.
Ilanga leli liqakatheke kakhulu ukuthi sokuye kwahlangana ilanga le lama heroes amaqhawe ethu, njalo sibeka laba ababili abasichileyo. Ilanga leli liqakatheke ukuthini, liyisikhumbuzo sokuthi ilizwe lethu lifike lapha kanjani. Siyazi sonke ukuthi lifike lapha ngemva kwempi ebende kwafiwa. Sokulula kithi thina esesiphila.
Kulabanye abantu abangananzi usuku lolu abathi ayilunganga indlela ukhethwa ngayo amaqhawe eZimbabwe. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.